Indaba le kumele sikhangele endaweni ezimbili. Kulokuhle lokubi kokuthi Zimbabwe ibuyele kumanyano we-Commonwealth. Ungakhangela izinto ezifana lama-scholarships, ukuthi abantu base-Commonwealth bakwazi ukuthola izimali zikuyadadisha ema-yunivesi yase-England. Kuyinto enhle lokhu, ikakhulu uma ukhangela umkhono womozimbabwe ungavumeli ukuthi abantu bathole imali zikuyadadisha. Imidlalo ye-Commonwealth, mbona angani umhlaba anti sekubiza ukuthi yi-global village. So ma iZimbabwe ilapho emidlalweni ye-Commonwealth, kusho ukuthi layo ikuleyo i-global village, lathi siyabonakala, siyaphatheka endabeni zemidlalo lehlanganisa amazwe amaningi athini. Njalo embona umnankagu bekhuluma ngakho ukuthi ukhumbuze uTheresa May ukuthi iNgilandi kumele ibhadale ama-commercial farmers abelungu laba abathathela umhlabathi wabeZimbabwe. Mbone ngani indlela le ngokuthi kube lokhu abakuthi i-diplomatic engagement esiqalile. Njalo ma sisemhlanganweni we-Commonwealth, mbone ngani kuzaba lula ukuthi kube lenkulumo njalo kube nobudlelwane.
Asikhangeleke ngakwelinye icele ububi bokubuyela ku-Commonwealth.
I-Commonwealth asikho ukuthi amazwe wonke aku-Commonwealth alamandla alinganayo. And lokhu kuyafanana nokuthi lokhu abakuthi ngesilungu i-recolonialism mawufuna. And mbona iZimbabwe sezibe lamandla alingana la England.
Kodwa phela abanye ngabathi yikilabhu yokuthi amazwe wona lawo ake abuswa yini leBrithani athole ukusebenzelana njalo athole ukuthi kungabi lamavisa nxa kuyukuthi izihambi zamazwe angamalunga alakho ukuvakatshelana.
Ya, indaba yamavisa yadisa ikakhulu ma ukhangela ukuthi kumele ukhokhe ivisa ma ufuna kuyeNgilandi. Ngifuna ukuthola ivisa ye-UK ngo-April. Ivisa 3,115 rand from lapha engikhona e-South Africa and ngisebenzisa ipassport yeZimbabwe. So nakho lokho kuyinto enhle ukuthi amavisa angabi khona ma ukhangela intengo yamavisa ikakhulu ma usuka ma usebenzisa ipassport yeZimbabwe, e-South Africa, e-Nigeria, lamanye amazwe aku-Commonwealth. Ngendaba zamavisa singavuma, but indaba zamandla, ukuthi ngubani olamandla ku-club leyo, kuba le-problem lapho. And umuntu olamandla nguye ofake imithetho, umuntu olemali nguye ofake imithetho. Sizakwazi na ukukhuluma ezinye izinto njengeZimbabwe, or sizakwazi ukuthi sivumelane lezinye izinto, sale ezinye izinto, lathi sifake eminye imbono yethu ukuze ivuye yilaba abalamandla kakhulu. Ngibona kuzaba nzima lapho.
Ayisiyomfihlo ukuthi eleZimbabwe libhekane lohlupho lokuswelakala kwemali, le notho esiguqe ngamadola. Ngakho-ke ike yazama ukuba ngaphandle kwe-Commonwealth okweminyaka.
Yeah.
Kodwa-ke ikubone ukuthena nangaphandle ngale kukhanya ngani kolukhuni.
Ye, yeah, ngaphandle kukhanya kolukhuni. Mbona i-problem abantu abafuna ukusifisela ku-Commonwealth yibo abasikhupha ku-Commonwealth. And into le kwakumele ukuthi bayibone kudala, bamtshele umgaba ukuthi izinto zakhe lezi azisebenzi. Ngokubona kwami bafuna ukuzithandisa ngabantu, bangene ngodlame embusweni and sebefuna ukuzithandisa ngabantu. Labo abantu abeZimbabwe ababone ngani abasozivenelisa ukuzenzela izinto kungela Commonwealth, labo abazothola uncedo kusukela ku-Commonwealth. Ekugcineni igruphu kaMnankagwa leyo yezaqinisa i-UK esayenza ukuthi iZimbabwe ilunge, or UK esayenza ukuthi lithole ama-scholarship ngoba ayisalikisela ku-Commonwealth. So ngenye indlela ukusifisela ku-Commonwealth bafuna ukuzithandisa ngabantu, iqembu likaMnankagwa lelo langena ngekhulu.